Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokho engakabophi abezanu PF ababangela udlakela e-Insizwa leMatopo ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections.
Thina ekumangaleni wethu sasibatshelile ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulozivali ntozivali abambalwa abakithi esiyelile sekuba-identify.
Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare athoniswe ndawonye labadala.
Esikwaziyo la sisichasela amaphoyisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyelwa ukuhlangana ke la ma-member ke ngenxa yokubana le aso public meeting.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani yamabhasi amabili kulandela ukuxotshana kwawo ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe.
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho, ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyele emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, ngitsho lowodwa futhi umthetho wephula ngabantu, iyakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ezanu PF elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa alokhe engakabophi abacatshengelwa ukuthi babangela udlakela e-Insizwa leMatopo ngenyanga kaMfufu ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections kulindawo. Abantu laba bacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZanu PF. Imizamo yokukhuluma ngalolu daba lamapholisa kulesi sigaba kumbe isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi ukuze sizwe incazelo yabo yehlule. Le mizamo yokuthi sikhulume labe Zanu PF layo yehlule. Umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ababangela udlakela phose olufanayo eMurewa babotshwa, kodwa abeMathebeleland South belokhu bengakabotshwa.
Msakazi, labalali bakaStudio 7, silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa. Lamhlanje sisihlanje seyinyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesi sibi kangaka, isigameko sokutshaywa kwabantu eMatopo lokutshaywa kwabantu eNsizwa. Ngoba abantu batshaywa mhla ka 16 October eMatopo, 17 October eNsizwa. Kodwa amapholisa kuze kube lamuhla behluleke khona ukuthi babophe ngitsho lo muntu oyedwa, kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigangi lezi ezasitshayayo ezezanu PF. Akula muntu oseke wabizelwa emapholiseni kuze kube lamhlanje. Kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulozivali ntozivali abambalwa abakithi esiyelile sekuba-identify. Sabaqamba amabizo abo, njalo saqamba lapho abahlala khona ukuze amapholisa kube lula kiwo ukuthi bahambe bayabadinga. Kodwa silokudana kakhulu ngoba akula nto eyenzakaleyo kuze kube lamhlanje. Abantu batshaywa, abalimala, abanye baqambuka izandla, abanye baqambuka inyawo, abanye bawonakalelwa zimpahla zabo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Impahla ezinjengemota, satshontshelwa amafoni, satshontshelwa amawalethi, satshontshelwa izimali, satshontshelwa izikipa zenhlanganiso. Umonakalo nje omningi wenziwa izikibi lezi ezasihamba imota zezanu PF. Satshwe emaphoyisa ukuthi hayi imota zezanu PF isizibonileyo lezi dlalezi, ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuze ube lula ukuthi nxa befuna ukuthi isikhesi le bayithathe serious kodwa hayi basitshengisele amapolisa ukuthi hayi vele bona basehlangothini lokusekela iZANU-P F bavele abafuna ukuthi bamele umthetho benze umlando wabo. Okunye futhi okusidanisa ukudlula lokhu ukuthi emureyo wakwenzakala into efana nayo kodwa wasesisizwa ukuthi hayi sebekhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa singazi ukuthi konke okwenziwa kuyini ukuthi abemrewa babotshwa kodwa abakithi ngapha abachayi thina ngapha emathebeleleni hayi kukhanya hayi akubotshwa umuntu kusinike enye ingqondo mhlawumbe engingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi iphi ingqondo esesiyithola ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani thina abantu bematobo abantu bensiza labantu bebhinga ngoba abantu ngababoshwa lanxa bufakazi bukhona obugcweleyo so silokudana okukhulu ngokwenza kwamapholisa.
Kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daba?
Thina msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe aqalise ukuphenya lolu daba. Thina into esayenzayo amapholisa sawanika yonke information enecessary kumbe yonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le. Kukimi mangukhangele it was an open and shut case kwakuvele kulobufakazi obugcweleyo ubufakazi obuvele bungadingwa njengoba sasitshile ukuthi hayi bake kanti basitshayileyo ngozibani sabaqamba ngamabizo sabanika yonke information amapholisa abayidingayo sabanikela lapho abantu laba abahlala khona sabancedisa ngazonke indlela. Ngikhumbula amaphoyisa ake afuna lama medical report abantu thina esatshaywayo sabanika lezo ncwadi yonke information amaphoyisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke kodwa bona basitshengisele ukuthi hayi bavele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje akulanto abayenzileyo kodwa sibanike yonke support abayidingayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela umgcini isihlalo webandla lesi-CCC eMathebeleland South obeqoqa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseFilabusi. Idale likamantshi eHarare izolo lalile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare ngomgqibelo athoniswe ehlukene labadala. Lesi sicelo sethulwe inhlanganiso emela abantwana e-Justice for Children Trust. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umanje ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lumntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akulabufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obeyemele umntwana lowo emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimwa uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
This child is a school going child. We attend school in Cheredzi and considering the date that she has been given, she has to travel to Cheredzi. And by the 3rd of February,
umntwana lowo uya esikolo. Nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eCheredzi aphenduke. Lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya.
She has been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowo kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagqutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edayele iparlamente umnumzana Amos Shibaya kanye lommeli webuliriro umnumzana Khosa Machingauta esekuba baphiwe ukudla. Umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-prisons and correctional services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ukusenjalo ipholisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi labo ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isamiso se-bail ngenxa yokuba benza amaslogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini weBuliriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala eBuliriro ngaphandle kukaChibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazwe alilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzile uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe emkomana, okutsho ukuthi kangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alabo ababotshiweyo, umnumzana uBert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Sithemba ukuba sizaqeda lokhu kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapholisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama-members ethu ngenxa yokubana le asho public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-triple C inhlanganiso yethu ayisiyo nhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Ngasikhathi sinye abasolwa bakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababotshiwe laba abasolwa laba bayalilandela leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele iSidwe 7 iseHarare, nguMlondolozi Ndlovu.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani zamabhasi ezimbili kulandela ukuxotshana kwamabhasi la ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe. Abanye bathi alubana imigwaqo iqhelisiwe kade kungasoze kube lengozi eyabulalisa ukhondaktha webhasi. Kodwa abanye bathi inyathelo likahulumende liza kwenza ukuthi umphathintambo obona ngogatsha lwezokuthwalwa abantu lempahla, umnumzana Felix Mona, ayethule umbiko owazisa umphakathi kubana usemise okwesikhatshana imvumo inkampani izamabhasi ezimbili iRimbi Travel and Tours Private Limited le Tashilti Private Limited elamabhasi aziwa ngokuthi iZebra Kiss ukuthwala abantu. Amabhasi la abexotshana emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East. Enye yaze yangqikilana lenye imota ebizimele eceleni komgwaqo. Kulomfanekiso wevideo owathathwa ngukhondakitha webhasi yenkampani yeRimbi onguye owabhubha kulingozi. Le video itshengisa amabhasi alezinkampani ezincintisana ukugijima ngesiqubu esikhulu emangweni lo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa labanini bamabhasi la. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula ezombusazwe.
Indaba le eyamabhasi la akade ebotshana emgwaqweni njengoba sibonile le mfanekiso ebithathwa lapho ividiyo bekukubi kakhulu, njalo nje kubonisa into eyodwa.
Ibonisani Mkandla, njalo ngombono wakho kubangelwa yini?
Umthetho kuleli lizwe kawusekho. Yebo, imigwaqo ibolile kayihambeki, imota ziyafa, lama-VAD baze bazama ukuthi bazimise imota bazihlole, imota seziziningi kakhulu. Bangaza ke baze bazihlole zonke, ikakhulu lezi ezithwala abantu zihamba nje kumele zibe le certificate of fitness. Angikholwa ukuthi into abayaziyo laba abalezinqola lezi ezithwala abantu, amabhasi kumbe lamakhombi. Imigwaqo mibi okwezi ukutsho ukuthi lazimota ziyafa, sifile abanikazi kabazihambise e-VID ukuthi ziyehlolwa ukuthi sezilungile yini, zilungele ukuthwala abantu ngenxa yemigwaqo nale ebolileyo.
Umthetho ke Mkandla, kuyinokwehlulayo ukubana umthetho ungenele ulungisise ezinye zalezi zinto ezihluphayo.
Ilizwe leli lakithi selonakala kakhulu. Ilizwe kalisela mthetho. Konke okwenza khona ukuthi abantu benze izinto ezinjalo ikuthi ilizwe kalila mthetho. Bayakwazi ukuthi umthetho udobha lapha lalaphayana, singathi sekubotshwa nje abalomnyama, hatshi nje ukuthi umthetho kumele usebenze.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lokuthwala kwempahla labantu usemise la mabhasi aphatheke kulingozi bencintisana. Akutshengiselini kubana uhulumende laye uyabona ukuthi kumele laye angenele ukubona ukuthi kulandelwe imithetho emgwaqweni.
Ukumisa amabhasi lawo akusizi lutho ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyele emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho ngitsho lowodwa futhi umthetho wephula abantu yakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona lele ZANPF elibusayo. Ilizwe lingaswela umthetho kuba semahlangeni kwampunzi idle emini lo lalowo wenza akufunayo. Khangela kobulawayo umanisipali bezama ukuthi ahlanze idolobho ngoba vele kuyenyanyeka laphana akuhambeki. Kule ndawo sibi lapho vele ungaze uhambe khona ngoba labathengisayo sebethengise endleleni bapho ngokuchaya izinto zabo zonke khona abo kawuhambeki. Umanisipali abesesithi hayi kumele sikuqondise lokhu. Ayethutha nje omunye umuntu ngenxa yokuthi ulilunga leZANPF mbungishayamene mbuyini. Athi lina kaliyi ndawo la uJesu azabuye. Inkulumo bani yona leyo? Amandla esingathi authority uyithatha ngabo akhulume into enjalo ukuthi laba abalomthetho abawuphiwa ngabantu lelungelo lesisekelo sombuso ayikhuluma nje engagqize eqhakala. Konke lokho kubangelwa yiswelakala komthetho kuleli lizwe. Ilanga lingatshona sikulandisa kodwa ngamafitshane ngathi ukuthi amiswe lawo mabhasi amabili nalowo zebra kisi lolorimbi because aya kusizi lutho. Akubuyelwe emthethweni nxa imithetho yemgwaqo, nxa imithetho yokuhlanzeka, nxa imithetho ye-environment lezi zaphandle kungamanzi ingabe yini ilizwe alibuyele emthethweni.
Lo-ke ngumnumzana Thande Kozintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe ebeqoqa ecingweni loGainer Gumede Saidi weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ukuthi umise uhlelo lwe-delimitation belusemthethwandaba izolo. Kodwa umthethwandaba we-Supreme Court uthi lolu daba alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amanzi asemadamini akobulawayo alekho ephansi kakhulu. Leli phephandaba lithi amanye amadamu amanzi aphansi kakhulu okokuthi idolobho leli likhangelelwe ukuba lolunye njalo udubo lokusilela kwamanzi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo Studio 7 linjani lonke, ngiyalibonga ngendlela enisenzela yona. Mina ngibe ngilapha ukuthi kathi uhulumende ukuthi lungisele abanesizinto ezinhle lamadokotela imali eqondileyo ibisifaka umthetho omubi nokuthi bangakhalala umsebenzi ukuthi bazafaka abantu engozini, afake impilo zabantu engozini. Njengona kuvele kufana nezibhedlela kwangikhona kungalamithi kungalani ufuna ukubalungisela ubudlongu yofaka abantu engozini nganti ngohulumende kayisiwo amadoda. Cela uhulumende akulungise kucace kwinto kwakhe lokhu. Kanti zatonke uyasebenze ngahle wena ungumodlayo sazilungisa iy'nto zenu lezi kanti uhamba njani?
Ye mbingelele ku-Studio 7 linjani lonke basakazi. Okhulumayo engumantyeza bantu bakithi, udubo esaba lalo lapha izinto zaseZimbabwe zonke ezicala ngo-ZT. Zano inkinga, Zimbabwe inkinga, Zimra inkinga, konke Zimborders, whatever, konke kuyinkinga nje, konke kuyizinto oqala ngozethu. Kodwa ke izano kuzaze kube nini ibulala abantu kusukela 1980 lamanje lokhe ibulala abantu? Kanti abakhathali yini ngokudla inyama zabantu, into ezibabulalayo abakhathali yini? Ha Zano PF, aya lela mahloni shemu.
Ngiyalibingelela abaphathi nhlelo sika Studio 7. 7 kanye labalaleli njengomlandeli we Studio 7 ngizwe likhuluma ngezidakamizwa ezithengiselwa abantwana lathi sinenkinga efanayo echefunye echolotsho ukhansila wethu uPhiwe Sincube andazani PF losebhuku wethu ongu Johnny Wawa abaletha omunye umama ukuthiwa ngumama uyangichaza lo mama uyangichaza wabuya nama strippers lapha sathi sikubonile waletha izidakamizwa sathi sikubonile lamhlanje nangu uselethe amaphilize emizwa esekugcine omunye umfana irapper umama wakhe omdala into engingayaziyo kahle ukuthi kanti kuyini okungaka ngalomama ngoba akukho umuntu ovoyisa umama lokuwabotshwa kodwa ngoba engumuntu wezimali zakhe waphuma lula nje kanjalo esingaziyo ukuthi njengabantu abangabahlali singakwenza njani ngoba amapolisa khona laphana echefunye bajoinana lomama uyangichaza lawo bagida la intamba bebuka lama strippers sikhathazeke kakhulu ngoba indawo yethu siphenduke yaba igehena
Studio 7 yebo u-2023 ngisacela abantu besesindebeleni ubana bangazihluphi bethi ye bazokutshintsha befaka umfana omncane bezotshintsha befaka ubani cha iZanu-PF iyawina bakwethu singakhothisani iyawina futhi kakhulu futhi ngendlela eyisimanga izokuwina so into athi izosiza abantu ikakhulu besintwini ikakhulu ebantwini nje abahluphekileyo ukuthi bevotele iqembu nje MRP elizofaka abantu bakibo abazobazi babakhule nabo abazobalwela futhi abancane abazokhuluma lento ehlupha abantu bakibo hhako sisisi asikhohlweni badala ngoba uyadliwa uyibona sizama uprotesta bedutshule futhi befe futhi asilokho asesikhohlwe njebo sisi MDC MDC 20 years yehluleka so votelani ama-MRP MRP yiyophela izofaka abantu kuleyo ndawo abafunekayo izofaka abantu abarayithi kuphela kodwa iZanu-PF iyawina
sabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu lo mbuzo nje omncane esiwubhekisa kuyo upresident weZanu-PF mna ngapho ukuthi yena kanti ufuna kube njani laba abantu bezanu bona lapho bafuna ukuthi bebuse bona kungabi nama opposition yini bengaveli bekhulume kube clear kulo kuthi betshone befuna ukuthi kuzaba le election befuna usihlukumezela ogogo bethu emakhaya ngendlela ababahlukumeza ngakhona befuna usibophela abafowethu beze befele emajele jokwalezi ujob scala bayafa emajele bafelana le into yabo ukuthi bafuna ukubusa sebezeze besifakele le COVID ngenxa ukuthi bafuna ukubusa kodwa hey sokule COVID hlalani endlini ngoba bafuna ukubusa bona ababuse bona uma befuna ukubusa bengahlukumeza abafowethu bengahlukumeza abantu baseZimbabwe amaZimbabwe abantu abazuNkulunkulu abantu abazifundeleyo nje abantu bokuthula yini bebahlukumeza mina ngakho uma efuna ukubusa idonga iziphuma impondo kwengcono lokho kulokho ebuse igazi abalichithayo beyizano sokusela ngo-1980 linengakhulu ukuthi ambone ukuthi basawonyiwe ukuthi basafuna elinye igazi abafuna ukulichitha shwele siyacela abantu bezanu abaqale bezinuka amakhwapha sebechitha igazi elingakanani sokusela kudala besachitha igazi from APF zap kuze kube yimanje so abake beyibambe lapho uma efuna ukubusa ababuse bengavulala abantu bakithi sikhathele ikubukela usizi lolu abalwenzayo siyabonga
livuka njani Studio 7 livuka njani hayi siyamuzwa lo baba azama ukuphawula igqwetha lemahlahleni isithupha seZimbabwe asilancedo ebantwini kasilasizo vele ebantwini abaningi ngoba kabasebenzi kabakaze beqhatshe ngazo kazisebenzi izithupha seZimbabwe zisebenza maze besiyathatha ama-death certificate sebefile zisebenze emapholiseni ma esebadinga abantu kuphela efuna ukubabopha mbuzo obabulala ngoba izanu vele idumo ngokubulala yikho phela ezisebenza khona lezi zithupha vele kazilampilo kabazithathe ayibathathe izithupha zabo zeZimbabwe sizozikhandela ezethu ezakomthwakazi duze nje kungekho kudala
and impendule kulo msakazi okwakhuluma lapha ekuseni ebantwini abafake imbono yabo kuStudio 7 ngendaba yaseborder gate yaseZimbabwe yaseBedbridge lami ngomunye ofana laye engahamba ngiphethe imali ngile mali eningi eyayisithi 7000 kodwa ngathi ngiphuma eborder yeZimbabwe ngase ngiphethe imali engange 200 rand ingasakwazi ngenzeni siyahlukumezeka ikakhulu thina abantu besindebeleni lesikhalangeni kunzima siyacela lati ubaba umnanka kwasicabangele siyacela thina abanye asilwi nezana asilwi nana asikho la kupolitiki kodwa siyacela ukuthi basizwele sithathelwe izimali ngamasotha sithathelwe amaphoyisa bekutshela ukuthi iphepha lakwe lemoto yakho leli yi-Hong Kong kodwa imoto iphume la e-South Africa so kumele udize uboleke ungana kwakho imoto kule affidavit bekutshela ukuthi i-affidavit yefake so kumele udize akula lapho ongakhishwa khona imali siyacela isadaki besilungisele indaba yase-border gate yase-Bedbridge siyacela ama-roadblock phakathi ma uphuma e-border before uphuma egetini ama-roadblock ayi-10 ohamba ushiya khona R100. Ngifike mina lemota lapha namhla ka 25 ekseni, kulala amaphoyisa ngamafeti angazini ukuthi abakonfirma ungaqeda ukuthola izimporters. Ngahamba ngisithi ngiyakonfirma kulawa amaphoyisa ngathola umama abambiza ukuthi uMadube, ongathi unamaqhubu soyefesini nje ongathi kakho right. Omhlopho omude, lo mama wantrade na ngenye indlela, wamfuna imali wathi ufuna.
Lawo ke bekungamazwi enu, linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ke silalele ezokuzithokozisa njengoba ke namhlanje kuyi-Friday. Asizweni ke u-Ezra Chisa Sibanda.
Tumele juze utabuka egomoza elupani lapha zalwa khona wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo. Ngena Ndlovini udadise imbali yakho.
From Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders ikhapha emfunde khona from form 1 to form 4. Ngaqeda khona ngo 1989 ikhapha emfume khona. Ngiqede uform 4 ngangivele ngisenza kodwa lezi nto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Ndlovu uthi ufuna ukuselela isinto sakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela ngapha.
Igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleligama lika khokho kaba. Sisifiso sokuthi ngivele nje ngihle nguthumbele duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla nguthumbele duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje. Umthulo lowo ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi i-spiritual Ndebele traditional music. Ngingoma zokholo lwakithi lwesintu, zingoma zokholo lwakithi lwesintu.
Yena ke Mathumbele Duze njengabaculi abaningi uthi laye kukhona abamenza waba nomdlandla wokucula.
Bob Marley ngomunye umuntu owangi-inspire kakhulu kakhulu emculweni. Kuze kuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabo Mfazi Omnyama, Mfazi Omnyama lo Thokozani Langa, sebenza lo Trevor Sibanda, lo Charles Banda, lo Sithandazile Ncube, lo Margaret Sibanda, yibo abasesekhona manje kuma backing vocals lo Ida Phiri.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda njengoba ke isikhathi sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokhu engakabophi abezanu PF ababangela udlakela einsiza lemadopo. Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa nabasekeli be-CCC athoniswe ndawonye nabadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Hayi ngomvulo, hayi khona kusasa. Siyabonga, libe lempela viki elijukele.